soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamkela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 2 Nhlolanja 2024 uDabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
indaba yokhetho hayi isimbi kakhulu especially for ibandla le Triple C. Ngokuthi uyabona la ukuthi inkinga zakhona ziyazisanda ngosuku, ziyasiba ziningi.
Abakucelele Triple C likaMnumzana Sengezo Chabango bathi bayakunanzelela ukuba bakusimo esibi.
Uma vele umuntu siyangena e-ground uyabe khangelele ukunqoba, and sikhangelele futhi njalo lokuthi lolu khetho esingenayo abantu sebebonele ukuthi ibandla elilo ibandla lezombahazwe eliqiniswa yilitshe kwi-ZANU-PF.
Ibandla le-ZANU-PF lithi lizanqoba ukhetho lwama-by-elections olukhutshwa kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla leZANU-PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa kusasa. Ukhetho lolu luqhutshwa kulandela ukuxhotshiswa kwamalunga edala lephalamende la kumakhansili ngumnumzana Sengezo Chabango ozithi ungunobhala jikelele webandla leli. IZimbabwe Electoral Commission ithi sebelungiselele ngemfanelo ukhetho lolu. Mnumzana Khalipani Pugeni, isikhulumeli sikaChabango, uthi lizadonsa nzima ibandla leli ukukhetho lolu.
Indaba yokhetho hayi isimbi kakhulu especially for ibandla le Triple C. Ngokuthi uyabona la ukuthi inkinga zakhona ziyazisanda ngosuku, ziyasiba ziningi. Ama-candidates abebhekele ukuthi agijime, I'm sure ma ungababuza bangafisa ukuthi hayi ngabe baphiwe ithuba kwadlula lokho, kwase kuyaqala ke konke lokho okuxukaxukisana ngendlela abayenza ngakhona. Omunye uvuke sengu-SG, dukuduku sethile futhi umongameli sethile, ubanibani sengu-vice president. Uyayibona yonke nje lento le iyahlupha kakhulu, ayenza ukuthi abantu uma besiye ekhethweni baye ngempela be-motivated ngesilungu. Kodwa abantu beZimbabwe bayazi ukuthi what is at stake. So ngiyathemba ukuthi lokho bazokusebenzisa kuba motivate ukuthi bahambe ngabandla bayovota ukuthi le abayisaba kakhulu i-2/3 majority ingenzeki noma kanjani.
Akusitheleke baba Phugeni ukuthi inhloso yebandla leZANU-PF yini lapha kukhetho lolu. Bafuna ukuguqula isekelo sombuso na ukuthi umongameli ehlale isikhathi eside, kumbe bafuna nje ukuzenzela umathanda?
Hayi, ngokubona kwami ngibona le eyokuguqula isekelo sombuso hayi ikwethuka vele kwabantu, ngoba kumele ehlale sethukile ngoba iZANU iyakwazi ukwenza ezinye izinto nje ongazicabangeliyo. Kodwa angicabangi ukuthi abangayenza leyo, kakhulukazi besazi ukuthi abaningi abantu okwenza bavotele iconstitution babethanda leyo nto, ngoba leyana into kababa umgabo ukuthi yena sokunguye nguye. Unkosikazi wakhwaza wathi ngitsho noma ku-wheelchair uzolibusa kuphela, ngitsho noma efile. Manje angicabangi ukuthi abantu bayakuthanda lokho. So la iZANU iyakwazi lokho, iyakwazi ukuthi even kusenzeka lokhana ka-2017 amasosha esengena emgwaqweni nabantu bonke bengena emgwaqweni, bemkhuphela khonokho ukuthi hayi umuntu angabamba nje amahlandla akhe abe mabili sokurayithi. Owaye begijima lana ipower imnandi, ipower yathandeka. Labanye laba abafisayo ukuthi labo beke beba ngama-MPs, ma-councillors, bakwazi ukuthi labo babe le power.
Lo ngumnumzana Khalipani Pugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabango. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo owebandla leZANU-PF.
Ukhetho singathi thina njengeZANU-PF siluthatha njengokhetho olukhona isikhathi sonke, ukuthi vele sabe silungiselele njalo abantu service batshelele ukuthi kuyini sikufuna njengebantu abezanu PF singabenzela khona kuyukubakhumbuza ngoba silibandla thina elijelelile constitution kanye lama-policies aqondane lempilo zabantu so ngithi kuba lula kakhulu uma njengoba singena umkhetho
ubona zane lizanqoba yini
ya uma vele wonke umuntu esiyangena e-ground uyabe khayendele ukunqoba and esikhalele futhi njalo lokuthi lolu khetho esingenayo abantu sebebonile ukuthi ibandla elilo ibandla lezombahazwe eliqiniswa yiliphi kwi-ZANU PF uma sisiyangena vele ekhethweni nasingena siyenzele ukuthi abantu sebefundile babona ukuthi ngempelampela ibandla le-ZANU PF libandla elimelele abantu alinabuqili kumbe ukuhluphana kobukhokheli obukhona ngoba bekwathi abantu bakhokhelwa njani
ye siyabona njalo kulabanye abayesabayo bathi ibandla le-ZANU lapha lifuna ukuguqula isisekelo sombuso umongameli ahlala isikhathi eside kumbe aphele ehhovisini kambe bangabe beqinisela ngakhonokho ngokwesaba kwabo
into ofana abantu bayizwise ukuthi thina kuthe ngemva kokhetho lapha asizange sivimbe umuntu kwephalamende sangena sinjalo sibandla le-ZANU PF silenani lama-MPs esilawo ukuthe ngoba amanye amabandla besilwa kwamemezela ukhetho kambe sasizama eceleni thina sithi khona soze singene kulolu khetho kwaba soze kuvume thina lathi kwaba lithuba lokuthi hayi njengoba sothiwa sesivela egrawundi endaweni ezithize lathi wethini sibuyele kodwa kuyikubana vele abantu bekuzwisisile ukuthi okuqalisweni thina zangasiyala zangasithi khona hayi sesingamasithi amalitshwana ngezithiphethi azisafuni ngendlela ukuthi i-ZANU PF yahlonipha idemokhrasi lokukhe kutha wabantu lapho nasivuma ukuthi abantu bonke bangena eParliament kodwa ngendlela le yagcina sibuya bona opposition bezisanisa yikho kwenza ukuthi khona kube le ndlela ukuthi kube nalolu khetho sesilenza kusasa
lo ngumnumzana Malakhe Nkomo okubandla le-ZANU PF siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Fortune Mlalazi owaye kubandla le-CCC osezimele
sokuyinhlala yenza ukuthi sihlala silokhetho nxa kusemadorobheni i-ZANU PF iyadliwa emakhaya iyawina opposition iyawina edolobheni idliwe emakhaya kodwa ke kungathi kulama-changes athile ngoba i-main opposition ayikho kulolu khetho so njengama-trends esiwabonileyo sikhangela ubana sizabona either i-low turnout or ama-spoiled ballots esiba maningi unfortunately ama-leaders e-opposition azange aqoqeke kahle kusiya ngesingami kuma-by-elections lawa nxa be-CCC bengekho ngokubona kwami sengibone ngani i-ZANU ingadobhadobha ama-seats athile ku-council laku parliament ngenxa ye low voter turnout bona balama supporters abo athembekileyo engicabanga ukuthi bazaphuma in their numbers bona bezanu bayevotela ama candidates wabo ibe seyidobha ama seats athile njona kuvuka kusiyavotwa nje kusasa
ye kodwa siyabona phela ibandla le-CCC elilecele likhokhelwa ngumnumzana esengezo Jabangu ozithi unobhala jikelele webandla leli ilikhona phakathi lapho
abantu bayazi ukubana i-main opposition kayikho so labo owe-CCC lanxa engawina i-CCC ka-Jabangu uyabe ezawina njengenhlanhla kodwa i-turnout izaba loo ngoba abantu phela abantu bakithi kabasoziphukuphuku bayazi abathungameli babo so mhlawumbe bangaba le-chance badobhe bona beke badobha 1 or 2 ngenxa yobana begijimele enkantolo bayavalela laba abavele befunwa ngabantu
ye kuya phambili ukhetho lo nje ungathini ngalo
ngenxa yokuthi sililizwe elimpofu kasidingi ukubana kubelokho kusetshenziswa imali kusiba lama-by-elections kufanele siba le-election yethu ngesikhathi sayo njengokubana ku-constitution kodwa ukuthi sibe lama-by-elections ayenziwa ngabomo phusha i-agenda ethile kuwa so unfortunate yebo singaba lama-by-election uma omunye seshonile kumbe sokwenzakale enye into engasiyo le engamadlwana
lo ngumnumzana Fortune Mlalazi owayedlelana lebandla le-CCC
ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukela ngenyanga ezayo ekanhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha Kuzabe lokho kumunyetwe kuhlelo lezindaba zantambama no 7:30 zoku zonke. Sikhumbuzane sihlobo kuba nalanxa ungakhuthwa luhlelo lezindaba luka 7:30 ntambama. Ulakho ukululalela lapho soluphindwa no 9:30 ntambama lango 11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze Studio 7 eye Voice of America.
Ingcitshi emsebenzini wezokulima zikhuthaza abalimi ukuthi balime izilimo ezithiyeneyo njengalokho okwakusenziwa endulo ukuze kuqedwe udubo lendlala oludalwa yikuguquka komumo womkhathi osekuphazamisa isikhathi sokulima. Enye ingcitshi yezokulima esebenza lenhlanganiso ye-Center on Climate Change and Planetary Health ekolitshini le-London School of Hygiene and Tropical Medicine osikhucamfundo Thafazwa Mabhawudi uthi ukuxwayisisa abakwenzayo okuveza ukuthi udubo lendlala lulakho ukuqedwa yikulima izilimo ezingadingi izulu elinenyi ezifana lenyawuthi lamabele.
We need to sustainably intensify the use of that land through diversification.
Kule ndingeko yokusebenzisa ngokugcweleyo umhlabathi ngokulima izilimo ezithiyeneyo ngasikhathi sinye kumbe ngezikhathi ezithiyeneyo. Lokhu kuphathisa umhlabathi ukuthi uhlale uvundile njalo kusipha umuzi ukudla okuthiyeneyo kanye lezilimo zokuthengisa ezithiyeneyo.
Omunye umlimisi osebenza lenkampani ethengisa inhlanyelo AgriSeeds umnumzana Eugene Dube uthi ukulima izilimo ezithiyeneyo kuyengeza amathuba abalimi okuthola isivuno esingcono.
Sikhuthaza abalimi ukuthi hayi abafaki nyawuthi kabafaka amabele. Ngiyashaya nje ukuthi khona umumbu ngawaphumanga kahle kodwa sithi umumbu uthi at least kathola amahlanga inkomo zabo but amabele nenyawuthi ukuvuna bazavuna. Ngikhuthaza njalo ukuthi abafaki idluku abafaki ukuthi lamazambane. Lezo zinto lezo hayi zizabaphilisa kusasa.
Umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngezokulima ole AgriTex esabeleni seMathabeleland North umnumzana Dumisani Nyoni uthi ukulima izilimo ezijeneyo kuyaphathisa njalo umhlabathi ukuthi uhlale uvundile.
Ufake isilimo se-sunflower, isilimo sendumba zesintu, isilimo se-sugar beans, isilimo sochinda. Yizo ezinye izilimo konke zakwandliwa izilimo ezimelana ngono lokoma. Njalo nxa silima sihlanyela izilimo ezijeneyo. Lana kungaba le ndlala uzathola ukuthi mhlawumbe indumba uyabuya thona imbhida ufushe sokudinga ukuthi singafaki amaqandeto engeletini eyodwa kodwa sikhangele ukuthi singafaka zibe izilimo zibe ningi ziyasincedisa ukuthi esinye singavuthwa esinye mhlawumbe sikhishwele ilanga.
Omunye umlimi olima ese umzingwane eMathabeleland South unkosikazi Thokozile Dube uthi lokhu kuqakathekile njalo bona bavele bakhula belima izilimo ezijeneyo bethola isivuno esikhulu hatshi osekuzenzakala kulezinsuku.
Ngikhumbula lami ngesikhathi sikhula vele yizizimo esasizima kakhulu njengalezindumba amazambane ngidlule konke umuvu sima ndawonye konke lamabili. Sasikwanisa sibilithi sifuthe konke sikuvune konke izifuno zakhona sibilithi.
Usikhucamfundo Mabhawudi ukhuthaza abalimi ukuthi babuyele kwindlela zokulima zendulo ezilondoloza umhlabathi njalo ezilakho ukubaphathisa ukumelana lendlala.
My recommendations for Zimbabwe and farmers in Zimbabwe.
Ngithanda ukukhuthaza abalimi beZimbabwe ukuthi balime izilimo ezijeneyo kakhulu endaweni ezingani izulu elinengi. Bahlanyele izilimo ezenelisa ukuvuthwa lanxa kungela zulu elinengi njalo ilanga lichisa ezifana lamabele lenyawuthi njalo bengalimi umumbu omnengi.
Ukulima izilimo ezithiyeneyo ensimini inye kubikwa kuphathisa abalemasimu amancane ukuthi bathole isivuno esihle njalo benelise ukuthola ukudla okweneleyo okuvela emasimini bengasoze bathenga okunye ezitolo. Lokhu kuyinto elakho okuphathisa abalamasimu amancane, kodwa abalamaplaza amakhulu bavame ukulima isilimo esisodwa njengoba besebenzisa imitshina njalo bethengisa isivuno lesi bethola inzuzo. Abanye njalo abalimi bathi abathakazeleli indlela zendulo zokulima, abathi yizo ezenza kwaphenduka uhlelo lokugebha amagodi abathi luphuzisa inhlelo zokulima njalo lulomsebenzi omnengi kakhulu. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbono yenu elisithumele yona nge-WhatsApp.
Hawu, Studio 7. Hawu, sesijikile njalo. Eyi bakithi, hey, mina bengicela bakithi ngapha kumthwakazi bakithi, hey, ngabe siyamamela kahle amazwi achiye khulunywe ngumdala uNkomo obaba uNyongola wathi yena umsindo ozavela eMpumalanga usentshonalanga kodwa thina singawungeni thina bakwamthwakazi. Nanku manje kuqala ingxaba ngoza bayangxaba ngoza khona ngale eMpumalanga kodwa lathi sizifaka phakathi ngapha kuthi ngasiyayeka nje bona umsindo lwana udlule eceleni kwethu sinemthwakazi sipambane nini sakhe nizwe sikamthwakazi sibe sodwa nje kuphela siqoqa nini. Hayi sokuthi bengigqugquzela udlame ngibona ngoba phela kuyehlula phela ukuthi basiphathe laba bantu. Hayi bahlulekile shema, bahlulekile lithongo sikamakhepi selekhulumayo. Umdloli
basawa ve-Studio 7 linjani badala dani lonke mahlaba ezulu. Hayi namhlanje nami ndingibeka umbono ngokuhlunga embuzwayo ngento eyenzakala kithi sizweni sakithi bakithi ema-Tailand. Izinduna zamasudu kuphela akusela zinduna zomdabu. Izinduna zezivumo usetshenziswa izano hayi khona. Hayi le ndaba endlela ebugugurawundi le ndlela ephathwa ngakhona hayi mina ngivela angisuthiseki ngayo. Hayi, hayi kulandela ilungelo. Kambe izinduna bani ezikhontrolwa? Kambe induna uma edingazimela abantu bakubo zona zivukela uhulumende kamnankagwa edilize isizwe sabantu besintwini. Zikhona zona uma edingayizona ezimela abantu zona ziyakuvumela lokho. Udaba lolu uma kuvuma kumele ngabe uyakhulunywa nasephalamende kube ne-case number. Izinduna kazizama ukumela abantu zingabi ngama-pitbull zibe lamazinyo alumayo.
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli. Into manje why Al Jazeera ingathi ithatha uhlangothi, why ingabuyi izo investigate i-account kaChamisa? Ngoba uChamisa ngesikhathi erizayina la uyabonisa mhlophe ukuthi ubesethengwe izana. IJazeera ke ayiphuthume iyobheka i-account kaChamisa lizozwa umhlolo noma lizobona umhlola. UChamisa mina ngalitshela ngathi uzolidampa ekucineni kodwa uselidampile nje. Olengqondo lo landela umsakazo we-Studio 7 uyakwazi ukuthi ngangihlala ngisitsho leyo nto leyo mina. Ngizithi uChamisa yiyekeke leli lizwe lidampa ekucineni uselitshayile so liselidampile. But ubuhlungu bakhona baqambela uChabangu wamanga besithi uChabangu nguyodilize iphathi. UChabangu kadilizanga iphathi, uChamisa nguyothengisileyo. Uthengwe izano kuchiwo laphana kwathiwa khona uChamisa mayeseqala ukuvula elinye iqembu. Iqembu lakhe igama lakhona lizoqala ngoZimbabwe. So that means uChamisa usephansi kwezano PF.
Studio 7, salibonani msakazo omuhle linyani lonke lapho elikhona. Siyabonga ukuba nomsakazo omuhle kanje. Ngiyabonga nami ukuba kule platform kulanga namhlanje. Siyabonga ngamaqiniso lewakhuphayo lapha eZimbabwe. Siyabonga kodwa sinethemba kuba kwenye ilanga kuzolunga.
Salomon basakazi abahle Studio 7 abalandeli nabalaleli bonke be-Studio 7 abanjengami. Le yimpi kamoya asiwompi yenyama esibona isenzakala eZimbabwe. Okhuluma ngu-Alex Nyathi. Abantu bananzelele bakwazi futhi babheke futhi ukuthi uma manje kumnyama kakhulu bakwazi ukuthi sizavuka indlu sakusa sekuzavela ukukhanya njalo bakwazi ukuthi umnyama lokukhanya vela kuhambisane. So into ekhona ukukhanya sokuseduze liwabaleyo amagama ami lamazwi ami mhlaka 1 February namhlanje. The 2 years angeke ziphele ukukhanya kungavelanga. Bakamgxeka uChamisa uthi uligwala ubalekile noma kanjani kodwa iqiniso yokuthi ubumnyama nokukhanya ngeke kwafa kwahambisana, ngeke kwafa kwafana. ilizwe liyakulunga manje maduze loko ngikwisho ngokamoya hayo kwenyama maduzane nje lilibhekele ilanga engikhume ngalo libhekele lethiyeze enkulwane nayo ikude kakhulu ngokukamoya in the spiritual realm is not will be created again God is in it.
Siyabingelela siyabonga Studio 7. Manje ngoba iStudio 7 news asekuseni iyazivala, so engingakwazi ukuthi imbono yethu labantu abaningi abaphawula kangaka izinto ezinomqondo onjena ngelizwe lakithi bona sebezohlaziya kuphi. So besicela ukuthi makungenza libanikeze labo ithuba ukuthi lathi sikwazi ukuthi sikhulume imbono yethu khonapho kuleso sikhathi lesa lezo news lezo. Singajabula kakhulu, siyabonga.
Lawo bekungamazi eno linabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi alandelayo aveza imibono kahulumende weMelika.
Mhlaka 23 ngozibandlela uhulumende wakwele Iran walengisa uMohammad Gabadou owayele minyaka yokuzalwa engamachumi amabili lantathu 23 waba ngowesishiyagalolunye walabo ababulawayo ngemva kokubotshelwa ukutshengisela besola umbuso wele Iran ngomnyaka ka-2022. Abantu abangena kunkulungwane lezinkulungwane bangena emigwaqweni betshengisela okwenyanga eziningi ngemva kokufela esitokisini samapholisa kukaMahsa Amin owayele minyaka engamachumi amabili lambili 22 yena owayebotshelwe ukwehluleka ukuvala ikhanda lakhe kuhle ngelembu lejihabu. Abantu ababetshengisela ngokuthula bahlangabezwa ngochuku olumangalisayo. Abantu abangamakhulu amahlanu 500 babulawa ngamasotsha ngesikhathi ukutshengisela lokhu kuqhubeka. Izinkulungwane zabotshwa kanti lamanani angaziwayo lawo alokhe evalelwe ejele. UGobadou ocatshangelwa ukuthi wayebulawa ngomkhuhlane wengqondo wetheswa icala lokubulala ipholisa ngemva kokuthethwa kwecala lakhe okwasolwa ngabe-United Nations, abe-Amnesty International labezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu besithi akuqhutshwanga kuhle wetheswa isigwebo sentambo. Igqwetha lakhe lacela ukuthi isigwebo simiswe inkantolo enkulu e-Supreme Court, kepha laziswa ngesinqumo sokubulawa kukaGabadou sokusele nje amahola ambalwa ukuthi alengiswe. Ekhuluma emhlanganweni awenze lentatheli zindaba, umsekeli wesikhulumeli sogatsha lwe-State Department uVedant Patel umsolile uhulumende wase-Iran ngokusebenzisa isigwebo sentambo ukujezisa abantu ngalokho esikholelwa ukuthi kuyikusebenzela amalungelo abo. Waphawula wathi, kulembiko eminengi yokuhlukunyezwa, ukuphoqwa ukuthi umuntu avume amacala ngenkani, lokwalelwa kwabasolwa ukwelulekwa ngamagqwetha. Konke lokhu sikholwa ukuthi kuveza sobala ukusoleka kwezinqumo ezethulwe zinkantolo zase-Iran. Kusukela umbuso wase-Iran ucindezela ngodlame ukutshengisela elizweni lonke kulandela ukutshona kukaMahsa Amini, elemelika selifake izijeziso ezedlula ichumi lambili eziqondiswe kuziphathamandla zakwele Iran ezigoqela amalunga e-Islamic Revolutionary Guard kanye lezibona ngokugcinwa komthetho, inhloko yenhlanganiso yamajele kanye lemithombo yezindaba ebamba iqhaza ethula imibiko ekhetha lokho efuna kwaziwe. Umsekeli wesikhulumeli sogatsha lweMelika ole State Department uPatel uthe iMelika izaqhubeka ngokuthatha amanyathelo okuxhasa abantu bakwele Iran ngendlela ezibambekayo ezibonakalayo lezingabonakaliyo. Sibambisane labangane bethu kanye lalabo esidlelana labo kulo mhlubulo. Ngizatsho njalo ukuthi uma sikhuluma ngokujezisa uhulumende wase-Iran phezu kwezenzo zakhe ezimbi ezigoqela ukucindezela abantu, kasisoze sithikaze ukuthatha amanyathelo.
Lawo bekungamazwi aveza imibono yeMelika. Kwezemidlalo, iqhubekela phambili imidlalo ye-Africa Cup of Nations edlalelwa kwele Ivory Coast. Ele Nigeria lingqikilana kumahola alandelayo lele Angola. Imidlalo le isingena kusigaba se-quarter final, kubika uJoseph Njanji.
Le Democratic Republic of Congo lizanqikelana lele Guinea ngehola lechumi yebusuku. Umlandeli womdlalo wenguqu uDexter Ndlovu uthi ukhangelele ukuba imidlalo iqhubeke isiba lempumela eyabe ingakhangelelwanga ngabaningi.
Sizuke sesibone ukuthi abukhonde i-unpredictable kanjana. Onto nje sizoyahamba eNigeria, but I think sizoyawa-surprise abantu. Angola ngendlela edlale ngayo, abantu beli-counter out, but right now isikhona. And I think isikhona right now, and this was the surprise Nigeria. 2-1. We lose our Zabazo Osmini Akosha, but he's a leader. He put him like.
Okay, Stone Moyo, Tarazella, Mizalo, Leuti, Kambole Democratic Republic of Congo, Liza Kubegala Pambi, local seven Zaimbe, Wafinia Laguscaba Island, the Lion, some Muntiswano, Jana Locali Wenze, Guscaba Sergileo,
Jera Sijakina, the Pana Zambia Matu, Jera Sijakina, but my penalty, I know my penalty. Na umapenya yu. Hii ina nchiria ya Angola hau. Haina nchiria yao yu na yapanisa. Kaila itrendisa ama piaza. Yama atacha kuhila ikutu wa kule ina nchiria.
Intatele zindaweze mishalo. Upreisi lagama la yofumelana lo moyo. Uba ikambule TRC lele kini ya zaeshu ganiswa imbegwa.
TRC yu na eshle uu inakotu sifi ile la yu mkota fana. Uza wanzi makotu la le kini. Ngobi kini emuva. Ikini ide bavala. Ushutuku wana gembo na nani kembena za figa kuma penalty futi. Jari TRC ngakono kukuti isi enibisi kuti qualify ngama pena isi ngapindi uyenze futi.
Ayo wadlala ipola ilizwe nde South Africa o Prince Lungani Suwela uti lagumdlalu wakukala pakathi kwe Nigeria le Angola kuza kubanzima uba kutola gale impumi na wakungakangezelelo isikhathi.
So mwaba itumisha kuma iso time and then in Nigeria sinu wano meso time ngakarama game Nigeria after he have time baba mtu uzu life yet half. So I think maybe if it's not a extra time, in Nigeria can win against Angola.
Odlalela iqembu lechicken in elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League, kuzibusiso Sibanda uthi sokungenzeka loba yini kusigaba se-quarter final njengalokho okwenzakale kumidlalo edluleyo yomncintiswano.
Afkonde ngani igame yamandla to Nigeria yabane ngabhayiza singatshawa eziningi. Ngoba i-Angola ungacheck i-attack yangona abayahlohla zini, bayahlohla zini. I-Nigeria i-defense is strong, but abakwazi ukuhlohla. So
eminye imidlalo yesigaba se-quarter final izakuba khona ngomgqibelo lapho iqembu lemali lizadlala khona lele Ivory Coast ngehola lesikhombisa ntambama kuthi ele Cape Verde lingqikilane lele South Africa ngehola lechumi ebusuku. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngake sihlukane izihlobo sike sikhangele ebesilazo. Ibandla leZANU PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa kusasa. Abakucele le-TRC elikamnumzana Sengezo Tshabangu bona bathi bayakunanzelela ukuba bakusimo esibi ngesikhathi ukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa kusasa lusiza. Silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lisale.